Kuluma idale le parlamente ngolwesibili uMasisi uthe kuyayangisa okwenziwa amalunga idale leli ngoba ikhanela phansi ilizwe kanye labantu beZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi uMasisi ebhekane lamalunga edale le parlamente okwakuqala lokho kwakhulunywa ngemizamo yokuthi kubekwe eceleni kusetshenziswa kwengqalo zamapassport ezizalwane zakwele Zimbabwe lele Botswana nyakenye. Ubezonde egwane unwabu uMasisi edale le parlamente.
Ile haruwa leba Namibia aiskiri kwe khantsi hela ka gore ke maZimbabwe la ba khetholla la ba nya
silohlelo lofanayo lele Namibia kodwa alizange litsho lutho lingabi lenzondo lobandlululo ngenxa yokuthi ngabantu beZimbabwe. Siyakwazi ukuthi nengilenu khona pha liqhathi yabe Zimbabwe okungekho emthethweni.
UMasisi ucizelele ukuthi inhloso yokumisa kokusetshenziswa kwamapassport ikukhuthaza ukuthi abeZimbabwe bangene eBotswana okusemthethweni ngoba kusaziwa ukuthi kibo ukuthola ugwalo lwepassport kunzima njalo kuyadula. UMasisi okhulume kabanzi phezu kwalolu daba etshengisela ukufuthelana uthi abantu beBotswana kumele belahle umkhuba wabo wokhalela phansi abantu beZimbabwe.
Ukatswaosababatle etarosina go tsena mo pusong ga o ka tsena o tla ba kuba mme ebile bontsi ba lona lerutilwe ke maZimbabwe lerutilwe ke maZimbabwe.
Uma lingabafuni lizabaxotha lina uma lingangena embusweni. Abanye benu khonapha bafundiswa ngabantu beZimbabwe njalo balezihlobo eZimbabwe kodwa khathesi selibambuluzela lizenza abangcono.
Omele idolobho leFrancis Town edale lephalamente umnumzana Winter Mulutsi nguye othinte isiluku sabonelovu ngokuthi kungani uMasisi egijimisa ukuthi abantu beZimbabwe bengene obuningi ngokususa ukusetshenziswa kwengwalo zamapassport. Umulutsi uthe uma uhlelo lolu lungaphumelela kutsho ukuba uhulumende wakwe leBotswana usizanakelela kakhulu izalwane zamazwe amabili esijwe kuqela lele Zimbabwe.
A budget njaka intsiyana ami tautona etare lekana
ngikhathazekile ngoba imali ephuma esikhwameni sikahulumende ayinyeke yasenela thina labantu beZimbabwe ngoba bezagcwala lapha.
Kodwa abanye abeZimbabwe leBotswana abafana lomnzana Cosmas Sibanda bancoma uMasisi ngokumanga kufisayo besithi abaluphikisayo lolu hlelo kumele bancibilike.
Uyazama umongameli uMasisi ngikhona azalakho kungumkhumbulo omuhle.
Udaba lweZimbabwe yilo olusegudwini lufike edale lephalamente eBotswana ngesikhathi indlule iphakathi kokuhlaziya ukwabiwa kwemali yesizwe e-national budget yomnyaka ka-2024-2025. Noma nje kulabanye abaphikisa lolu hlelo lokusebenzisa isithupha konke kukhomba ukuthi luzaphumelela ngoba lufuqwa kuma-ofisi amazwe omabili aphezulu okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMasisi. NginguMqondisi Dube owendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.